Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhlaka 19 kunhlolanja 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubulawayo yakhala ngokulahlekelwa ngumuntu onjengobaba uNdlovu. He was a figurely, a father figurely person obenelisa ukuthi into embi imbi into enhle indle.
Isidumbu sikamnumzana Callistus Ndlovu yena obe ngumgcini sihlalo webandla lezanu PF kobulawayo sifike kuleli dolobho namuhla sivela kule South Africa lapho abhubhele khona.
Abantu kathi sibakhangelele ukubona NPRC thathe isinqumo sokuthi ikhangele indaba lezi eziphezuke kwethebuli ezibonwa umuntu wonke ikakhulu udlubudlwa ngudlwabu lokho esihlangane labo eminyakeni odlulileyo ngo-August lalo nyaka.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kumele ikhomishini ebona ngokukhumisana umlotha iphange ilungisise udaba lodlakela oluqondiswe kuZulu ngohulumende. Ukusilela kwamafutha ezimota sokuqalile njalo elizweni lonke jikelele osokubangele ukuthi amabhasi lamakhombi abe malutshwana emigwaqweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isidumbu sikamnumzana Callistus Ndlovu yena obe ngumgcini sihlalo wezanu PF kobulawayo sifike kuleli dolobho namuhla sivela kule South Africa lapho abhubhele khona ngeviki edluleyo. UNdlovu uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe kunsukwana ezedluleyo njalo uzangcwatshwa eNational Heroes Acre ngempela viki. Kubika uAnastasia Ndlovu.
UNdlovu ubhubhe ngolwesithathu lweviki edluleyo lapho akhulelwe ngomkhuhlane wemvukuzane. Ukhangelele ukubekwa ngomgqibelo emathuneni angcwatshwa amaqhawe esizwe awe-National Heroes Acre eHarare. Sifika isidumbu sakhe namhlanje kube lenkonzo eDove's Funeral Parlor lapho esisuke khona sasiwa emzini wakhe eKhumalo lapho azalala khona andubana ayekibo ekhaya kusasa ekuseni eBrunaberg ezansi yemandebeleni. NgoLwesihlanu kuzaba lenkonzo lapho ayangena khona eRoman Catholic eSt Mary's Cathedral kunye neLight City Hall wobulawayo andubana athwalelwe eHarare. Usiba lukhulu wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthe imfa kaNdlovu kube yikulahlekelwa okukhulu.
Ubulawayo yakhala ngokulahlekelwa ngumuntu onjengobaba uNdlovu. He was a figurely, a father figurely person obenelisa ukuthi into embi imbi into enhle indle.
Usenetha wakobulawayo unkosikazi Moli Ndlovu ubonge umongameli Emmerson Mnangagwa omnikeze inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Lahlekelwe yindoda emadodeni, a man of his words, an unwavering character. They were very happy for His Excellency. So we are very happy for that.
Owayilunga ledalela eParliamente lempopho maphelandaba umnumzana Joseph Chuma uthi umuyi uhlanganise idolobho ebese lidabuke phakathi.
Silahlekelwe ngubaba wakobulawayo. Ngithi ngubaba ngoba ubuye lapha kobulawayo kulenkemenkebe zendaba kulokudabukana phakathi kwendlu yethu yeZanu PF wafika wayibambanisa wayenza yaba into nje abantu baqala ukwazi ubana kumele sibele ebuntwini bethu bokuthandana isintu sethu esakhula naso ye vele kuvamela ubana sise sivumelane embonweni lokucabangeni kodwa okusalayo singabantwana bezimbabwe yiyo imfundiso esitshelwe ngubaba uNdlovu
Umnumzana Elfas Mashaba umabhalane wezemisebenzi kubandla elibusayo kobulawayo uthi bakhala belethemba ethi bekungamangalisa uma uNdlovu enganikwanga inhlonipho yeqhawe lesizwe ngoba imisebenzi yakhe iyamkhulumela
ade kungamangalisa ngoba nxa umuntu njengoba uNdlovu engehle ukuthi kuthiwe yihero yena akadeclarewanga he declared himself ngemisebenzi yakhe
UNdlovu wazalwa ngomnyaka 1936 ngoNhlolanja mhla ka 9 ePlumtree lapho afunda khona kusukela ezifundweni zaphansi waze waya kwenza iBachelor of Arts degree ePius University College kweLesotho waba lilunga lebandla leNational Democratic Party lapho imiswa ukusebenza ngomnyaka 1963 wasungula eLezap eseLesotho esafunda lapho akhokhela khona abasakhulayo balelo bandla esekolitshini ngemva kukazibuse uprofesa Ndlovu waba lilunga leCentral Committee kusukela ngo-1980 kusiya ngomnyaka 1983 waba nguchairman webandla leZANU PF wobulawayo kusukela ngomnyaka 1984 kusiya ku-1987 ube lilunga ledale lephalamende kusukela ngomnyaka 1980 kusiya ngo-1985 kuthi ngomnyaka 1985 kusiya ku-1990 waba ngusenetha ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Okay
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission kumele iphange ilungisise udaba lodlakela oluqondiswe ebantwini nguhulumende. UGibson Bebe uyalandisa.
Bekhuluma emhlanganweni owenzelwe eHarare namhlanje abenhlanganiso ezizimeleyo bathi ukuqhubeka kobudlwangudlwangu lokulwisana elizweni kubangela ikwehluleka kulungisisa indaba zodlakela ezenzakala eminyakeni edluleyo. Kumaviki asanda kwedlula eZimbabwe libhekane lokuhlukuluzwa kwalabo abamele amalungelo oluntu ngemva kokuthengisela ngokungayo emsebenzini abantu bekhonona ngokukhweza kwentengo yamafutha ezimota kodwa amasosha abonakala ezidubula ebulala abantu kanye lokuhlukunyezwa kwabanakekelwa ukuthi babekhokhela kumbe kuqoqa ukutshengisela lokhu kwaba lokuphikisana phakathi kwenhlanganiso ezizimele zodwa zisola ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa wawungamelanga athumele amasosha uhulumende yena esithi ababetshengisela yibo ababelodlakela olwedlula amapholisa lokhu kufuthelana kuphinde kwenzwa amazwi kaMnangagwa ngeviki edluleyo lapho athi uhulumende wakhe uzabupha amagqwetha labodokotela abamele abantu abahlukunyezwa ngamasosha kulolu dlakela. UMnumzana Sipho Dlomo obe kulomhlangano oze emele inhlanganiso yabatsha e-Youth Democrats France uthi ukungalungisa kwesimo sodlakela leminyaka ephambilini elizweni yikho okulokho kubangela udlakela.
Abantu kade sibakhangelele ukubona i-NPRC thathe isinqumo sokuthi ikhangele indaba lezi eziphezu kwethebuli ezibonwa ngumuntu wonke ikakhulu udlwangudlwangu lobo esihlangane labo eminyakeni odlulileyo ngo-August lalo nyaka.
Lokhu kusekelwe ngomunye okade semhlanganweni uNkosikazi Vivian Marara Jangaja yena othi ikhomishini le kumele ibone ukuthi umsebenzi wayo uyazisiseka elizweni lonke.
ayingabi le confidence yokuthi sebenze ukuthize ukuthi kube lokuthula eZimbabwe, ukuthi izinto ekade sikhathaza abantu ezindaweni ezithize sezilungisiwe. I think indaba yevisibility ilokhu isayinkinga. Kuloku ningaba kumele bekwenze ukwenza ukuthi abantu bebekwazi ukuthi i-commission yangkhona e-NPRC sikhona, lokuthi umsebenzi abamele bewenze yilowo, lokuthi abasabekwenzile khathesi yilokhu.
Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo ekomishini le unkosikazi Lilian Chigwedere uthi njengekomishini bayaqakathekisa ukukhulumisana umlotha njalo udaba lombhuqazo weGugurawundi ngolunye abajonge ukuluhluzisisa lonyaka.
Afternoon, we were just sharing our strategic plan with all the civil society organizations.
Namhlanje besipha uhlelo lwethu lokusebenza kunhlanganiso ezizimeleyo. Sifuna ukukhuluma ngodaba lweGugurawundi. Sifuna njalo ukukhuluma ngodaba lokukhumisana umlotha, ukuthi sikhulumisane njengabantwana beZimbabwe.
Ikomishini ye-NPRC yabunzwa ngeziqondiso zesekelo sombuso somnyaka ka-2013 kumele isebenze kweminyaka elithumi kusukisela ngomnyaka ka-2013. Iningi labantu elizweni likhala ngendlela ikomishini ephuza ngayo ukuqhuba umsebenzi eyawubunjelwa wona, besithi sizaze sifike isikhathi sokugqiba umsebenzi ngomnyaka ka-2023 ilokhu engenzanga lutho. Kwezinye indaba lapha lalaphaya uhulumende wazise ukuba usezasungula umsebenzi wokulotshwa kwemithetho ethile ebalisela ukwethula kwembiko owe-Information Bill, owe-Maintenance of People Bill, lowe-Personal Information Bill okuyimithetho eza ngemva kokubana uhulumende ethe usecabanga ukukhipha umthetho we-Access to Information and Protection of Privacy Act, IPA, lowe-Public Order and Security Act, POSA, yona ehlala isolwa ngabaningi ukuba incindezela amalungelo oluntu. Ekhuluma emhlanganweni nentatha lezindaba, unkosikazi Monica Mthwanga uthe ukulungiswa komgwaqo usuka eHarare usiya eMasingo kuyaqala mhlaka 21 Nhlolanja kuyona le iviki. Uhulumende uphinde wazisa ngokuthi ukhathazekile kakhulu ngokufa kwabantu abedlula amathumi amathathu engozini yemgodi wegolide oduzane nedolobho leKadoma, esithi uhulumende uza kupha uncedo emulini ezilahlekelweyo. Kusenjalo siba lukhulu webhanga leReserve Bank of Zimbabwe, uMnumzana John Mangujka, wazise ukuba uza kupha umbiko wesimo semali elizwe i-monetary policy kusasa. Abaningi bekhangele ukuba engxenye angakhipha imali yohlobo lwe-bond note. Imele iStudio 7 seHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Usiba lukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangujka uza kwethula umbiko ophathelane lokusetshenziswa kwemali oyi-monetary policy kusasa, lapho ingcweti kwezenotho ezithi ulakho ukwehlisa isisindo sebondi ngokusemthethweni nxa liqathaniswa ledola leMelika. Uhulumende uqale eqinise ikhanda esithi ibhondi liyalingana ledola, kodwa kulezi nsuku usekuvuma laye ukuthi idola liqine ukwedlula ibhondi. Ngokunjalo ingcweti kwezenotho uMnumzana Reggie Shoko uthi uMangujka ulakho ukwehlisa isisindo sebhondi lingene kathathu kudola leMelika.
Into enkulu esikhangeleleyo kusasa yindaba ye-exchange rate ye-bond ne-US dollar kuyo i-reference currency esiyisebenzisayo, ngoba uhulumente isikhathi eside ubelokhu esithi i-bond liyi-one is one le-US dollar, ikanti nxa sikhangele kwezomumo economy akunganjalo. So sikhangele ukuthi kusasa ibhange elikhulu liza ku-officializa ngempela ukuthi i-dollar alilingani le-bond, i-dollar lilamandla ukudlula i-bond. Nxa sikukhangelele siyasikhangele ukuthi engakuqala ethi idola elilodwa lingabe lilinga lamabhondi amathathu le 50 cents or lama ponda matatu le 70 cents ikona bese ukhangelele njalo sikhangelele ukuthi yena esenze njalo uzavala indlela yokuthi imali yesithi foreign currency iyangena emabhanki ku-formal system u-banking system sakhangelethi kufuze afake ama-measures azayenza kube le-confidence ku-banking system ikakhulu kuma-nostro accounts lawa ase-US ebambane i-US dollar ngalesi sikhathi njalo nxa sikhangele khonapho yokubana kuzashinisa indlela lapho esesiya khona towards i-iroc i-currency ebuyayo ukuthi yabisiya ngapho
imali entsha le okhuluma ngayo awuboni luphatha loludaba kusasa uma ngutshika
nxa sikhangele kuthiwa ngama-economic fundamentals macroeconomic fundamentals akabe stable ukuthi silethe i-currency singathi i-currency yethu ngalesi sikhathi ikosiya kuthi i-economical suicide ukuthi alethe izimdola kusasa angaluphatha nje kutshengisa ukuthi ngenyanga ezithize ngomomya okhangeleyo singaba ne-currency yethu njengoba kuyikuthiwo nguminista we-finance ubaba uMthuli ukuthi siyakuyele nayo indlela but nxa sikhangele ukuthi ngaluthi fahla athi kusasiseleta hhayi ayisiyo into esingayikhangelela njengama-economist ukuthi yinto engayenzakala ngoba into eziningi azikaqondi kusitshengisa ukuthi siyenze sibe ne-currency lethu
umnumzana Reggie Shoko yingcwethi kwezenotho sixoxela ekobulawayo
Yebo 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 mthwakazi omuhle mina nginguMaigobe umsakazi weStudio 7 ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo always the connection ngo8 ntambama namhlanje kuhlelo sixoxa ngokuthuthukiswa kwabasakhulayo abahlala emaphandleni siyeza umnumzana uStrive Masiwa yena ongusomabhizimusi waqala inkampani eConnect esithi ukhangelele ukusungula isikhwama esizabe sile mali esibiza izigidi ezilikhulu $100 million yona ekhangelele ukuthuthukisa abasomabhizimusi abasebenzela emaphandleni libona ngani lokhu kungaba kuyinto ezathuthukisa abatsha abahlala emaphandleni na nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumeleni umlayezelo kunombolo esithi +1 202 465 0318 asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMaigobe ngo 8 PM bye bye
singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ele India lithi ele Pakistan kumele lithiyane lomkhuba wokuqambela umhlaba amanga limise ukuncedisa abalwa becatsha abalwisa esigabeni seIndia eseKashmir ukufuthelana phakathi kwamazwe omabili lokhe kuqhubeka ngemva kokubulawa kwamasotsha kwele India edlula amashumi amane enkampeni yeKashmir libhomba ebelithiwe emoteni eyayitshayelwa ngelinye lamalwa ecatshala inani lamalunga ebandla lamademokrats asengene kumncintiswano wokudinga ozamela leli bandla kukhetho lukamongameli wemelika ngomnyaka ozayo encintisana lomongameli Donald Trump olilunga le-Republican Party Liya Lisanda onqotshwe ngunkosikazi Hillary Clinton kukhetho olwedluleyo umnumzana Bernie Sanders wazise namuhla ukuthi uzancintisa njalo kukhetho lomnyaka ozayo ukusilela kwamafutha ezimota sokuqalile njalo elizweni lonke jikelele osokubangele ukuthi amabhasi lamakhombi abe malutshwana emigwaqweni uChris Gande uyalandisa
ukubulawayo kubikwa sokuqalile njalo umkambo wensitha othengisa amafutha la ngentengo ethe xaxa eHarare amafutha akhanya esilela kakhulu ngawohlobo lwediesel sixoxe lo councilor wedolobho leHarare umnumzana Thamsanqa Hadebe
udaba lwamafutha seluqalile futhi especially idiesel
ngoba kusela izulu ngakhangela umumo we wabantu abafana ukufuna ukugada basela i-transport especially eyamakhombi noma amabhasi ekhona kuzabona ama-queue angikhona semakhulu kakhulu ngenxa yokuselakala kwe-diesel. Uzabona labo abamakhombi sebekhweza from dollar akade igazethiwe sebesiya ku-dollar 50. Yona i-petrol ungathola uzakhangela ukuthi kulama few filling station ayabe elayo kodwa kwamanye ukuminyi umini ukuthi you have to travel ukuthi uthole lapho ule fuel ye-petrol khona. Ukuthi sizwisise ukuthi kungaba kuyini okwenzakalayo asikazwisisi ngoba uthenjiswa esasi abantu babekwenzwa kwakutshengisa ukungazathi kuza kuba sokutholakala ifuel yonke ipetrol edizili kakuhle kodwa kakukabi njani.
Kumaviki ambalwa asanda kwedlula uhulumende wathi ngokukhweza intengo yamafutha ezimota awasoze asilele njalo. Kodwa usomabhizimusi njalo ephatheke kwezombusazwe umnumzana Edwin Dlovu uthi ukusilela kwamafutha ezimota akuzange kuvele kube ngcono.
Ye umumo wefuel awuzange vele ube muhle ubuyele esimeni sawo lapho bevele itholakala khona nje uzingenela ke-garage uthele. Bese kusenzakala ukuthi uthole kule mota nje ezintuthwani lokho eyakhwelayo. Kodwa ke la malanga kamabili amavili elilodwa kuyadlulileyo sinanzelela ukuthi isisolakala njalo. Indwendwe seziqalisa ukuba zinde. Usuhamba egarage uthole ingekho besithi kabakwazi ukuthi zabuya nini. Uhlupho loluyana lwemizila emide lokusolakala kwayo ngokugcweleyo ngokuphindaphindiweyo kukhanya sesi buyela yilo njalo.
UNdlovu uthi izihambi sezithwele nzima ngokusilela kwamafutha lokhu.
Imota ezithola abantu sezisilela okokuqala kubangelwa ukuthi amafutha nalawo kasatholakali. Okwesibili lanxa etholakala mswana uthe wathola ayadula. Bese kusithi laba abamabhasi abhalwe zukho lanxa asozukho baphiwa nguhulumende efuele echiphileyo baphiwe le mali. Sebethwala abantu ke ngamadola ngama-50 cents osokusenza ukuthi ke yabe emthova basweleke ibhizinesi. Bese sizibuza thina siyathi uhulumende lo ngabe nguhulumende wabantu bekumele ukuthi phela empower ancedise wona laba abavele bekhona kwisystem abamakhombi. Amakhombi asatholakali asahambe indawo eziningi ngoba kungela mafutha kumbe amafutha bewathole dula. Bona bese besehluleka ukuthi bazathatha njani ngoba sekulamabhasi aphiwa ke idizili ejiphileyo.
Omunye njalo usomabhizimusi ophatheke kwezombusazwe umnumzana Bednico Bebe uthi inkinga ikuthi uhulumende kafuni kuphumela egcekeni ngokuthi udaba lwamafutha ezimota luyamxaka ngoba elokhu esithi isisindo sebond silingana lesedola leMelika.
Engibona ngani ngaba umqoka kakhulu ngibona ngani indaba yemali yangaphandle kwamazwe. Ungakhohlwa ukuthi eZimbabwe silohlupho lokuthi isiweli yethu siwoda nge-US dollar lapho siyithenga khona. And njalo iZimbabwe kayila-ke lokho okuthiwa khona i-line of credit la kuliphi ilizwe elingasika amafutha. So nxa ingakwanisi ukuthatha isikwelede kwamanye amazwe kutho ukuthi sifanele bayidinga imali yangikhona ibe khona bese bebhadala-ke amafutha besebuya. So mbonani okuyikho okusilelayo lapha yimali kodwa uhulumende kakufuni ukukhuluma iqiniso ukuthi usehlulekile ukwenza imali yokuthi athenge amafutha. Okwesibili okwenza ukuthi kube nzima ukuthi imali yamafutha angayitholi ukuthi-ke amafutha akithi athengiswa ngebhondi. Ibhondi kayisiyo mali. Awungaza-ke ukwanisa ukuthi uthenge amafutha ngemali imali yangaphandle kwamazwe ubusubuya uyithengisa ngemali ngamaphepha angasomali.
Ngokukhweza intengo yamafutha ezimota uhulumende wayesithi yikho okuzaqeda udubo lokusilela kwawo. Kodwa osokusenzakala kudala imibuzo yokuthi sokuzathiwani manje ukuqeda udubo oseluphendukile. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Siyabonga Chris. Ikweta elimela abantu abaphatheke ekutshengiseleni esitaladeni ngenyanga edluleyo bekhonona ngokonakala komnotho umnumzana Brian Dube. Uthi uhlukuluzwe kubi izolo ngomunye umuntu ocatshangelwa ukuthi ulilunga lebandla lezanu-PF ngesikhathi esenkantolo eGweru. Udube uthi umnumzana Dinomudayishe Chinyoka umgcavune phezu kwamahlombe wamethusela esithi wazana labantu abalezikhundla eziphezulu kuhulumende ngakho ubengeke amenze lutho. Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe elo Dube walandisa ukumehleleyo.
Ya kulomuntu ngaze kuba kwazi ukuthi kuthiwa ngomudayishe Chinyoka wabuya wafona ataka around 10 AM wayengethusela isithi ngifuna ukudila rani and yena ule power spirit and ulama-connections akhe going to deal with me. So I don't even understand why ngena ngakhi.
Ekwenza khonokho ube ngani ukwethusela ngalipi ulandela lokhu yini okwethulwe ngumongameli Emasumnangagwa?
Ngibona njalo, ngibona njengathi yena waye very funny ukuthi uyatshengisela ukuthi yena uyalalela ukukhulunywa ngumpresident wakhe and uya-implement.
Singathi
ngoba lokho kwakhulunywa over the weekend, kwakhulunywa ngomgqibelo. Then ngibona njengathi waye vele funa ukuthi atshengisele ilizwe lonke ukuthi yena vele is the most obedient son.
Wethukile yini kakhulu njalo uhambile emapholiseni?
Yes, ngethukile kakhulu ngahambe emapholiseni ngaye emangala.
Athini amapholisi?
Ukuthi amapholisi avulile i-docket wathi bona singahambe court ngolwesihlanu.
Ubona ngazani kuyahamba njani udabalololo?
Angazi ukuthi vele bona baza kwenza njani.
Yeah.
Is connected and powerful.
Ndikuphatha njani xa sokunjalo?
Thina sibona njengathi abantu bayabe beyeyisa imisebenzi yamagweta lamadali xa besenza njalo. Uyaconfirma nje ukuthi akula rule of law lapho. Umuntu wenza zantando nxa yi-ZANU-PF uyabe nomthetho yena ngokwakhe.
Umnumzana Brian Dube ligqwetha elimela abanye babantu abake batshengisela esitaladeni ngenyanga edluleyo. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Engingakutsho Dube ngendaba leyo itsho engozi le yaleyo eyenzakeleyo enjalo uku-athakana kwalaba bantu amboni ukuthi kuphathelene lento ekhulunywe ngumongameli kodwa engikubonayo ukuthi abantu vele bayabe bethatha amathuba okuthi kwesinye isikhathi bengazi okunye ukukhulunywa bethe bengenela bevele belama-agendas abo belokuzondana kwabo belokufuna ukudilizana ngomona nje befuna ukudiliza besebesebenzisa umumona lo khona njengakhathesi. Kodwa engingakutsho yukuthi umongameli akhulume ngakho kuza kwenziwa ukulandelela labo ababesenza izinto zokuganga ngesikhathi sensana sibili. Kuzayenziwa njalo kuzayenziwa ngendlela eqondileyo. Akusoze kuhambe kwenziwa ngabanye abantu besiya seklama schools labanye abantu abalwa labo ngendlela ezigqashileyo. Hatshi kuzalandelwa sibili indlela yokuthi ubani wayerepresenta ubani wayesenza so amadokotela hayi njani kubonakala umsebenzi ukuthi ababesenza umsebenzi oyiwo oqondileyo laba umsebenzi ongcolileyo. Ikhona imisebenzi emingcolileyo kade isenziwa ngabanye abantu bele nhlelo zabo zokuganga.
Kodwa loba kunjalo kade abantu abalelungelo yini ukuthi bancedise labo abalimeleyo lababothweyo?
Okuhle yukuthi abantu bancediswe ngendlela eqondileyo njengokuthi abantu bengathi sebelimele kuthalele esibhedlela kumbe kwendaweni zokwelatshelwa. Hayi khona abantu abayebemelele ukuthi bebe bencethana labana ama-human rights bebhala amanga betshelana amanga labana abale-human rights ama-commissioners akhona lana ayilindile kuqala abantu bagqikeza baqeda bathe sebegqekezile baqeda sebeqasha ukuthi sebesiba khona ekuqaliseni kungani babengekho ekuqaliseni ababekhona ekuqaliseni beze befike ekugcineni.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. lesi siqhubeke ngokukhangela ebezihamba phambili. Isidumbu sikaMnumzana Callistus Ndlovu, yena obe ngumgcini sihlalo weZANU-PF kobulawayo, sifike kuleli dolobho namhla sivela kule South Africa lapho abhubhele khona. Inhlanganiso esizimeleyo zithi ikhomishini ebona ngokukhumisana umlotha kumele iphange ilungisise udaba lokuhlukuluzwa kwabantu. Amafutha ezimota aseqalisile ukusilela njalo elizweni lonke ejikelele. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.